kwenziwa ezanu-PF abantu bakwazi ukuthi kuyabe kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kwezanu-PF, engingathi khona i-fashionable politics ezokuzanu-PF. Ngo-2017 abantwana bezimbabwe sonke sancedisa izanu-PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka i-Lacoste. Kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akhitshe i-US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabo ezikhona, mna ngigagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa mbe bangamphikisa abasinika kwezanu-PF, asale-ke nabotitisi-ke oyesimeni. Yikho-ke thina-ke njengoZulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi nxa izanu-PF senze lutho akumelanga singenele, ngoba kuyabe kuyi-internal factional politics ze-party yabo izanu-PF.
Iziphathamandla zikahulumente zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo.
Akula nto ehlileyo, ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge 2 liters ye-cooking oil nge-$28. Ayizange yehle, ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane evuke eliphelileyo iku-$23. So akulanto ehlileyo, izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo-Herald lakubo-Chronic, bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezanu-PF. Kodwa-ke practically ku-ground emashopu akulanto ehlileyo, izinto zidura, zivaleka, zisiya phambili, kakuthengeki. Yikho-ke lokho ukuthi bathi kwehlile, yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu-PF.
Kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje?
Akuphileki. Amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo-7, sizathi sivuke ekuseni ngabo-4 or 5 esehambile, atshonilanga lonke lingekho. Okusemafrijini kuyabola, kuyawonakala. Amafutha ezimota katholakali, izimota zitshona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha. Kawakho lanxa esedura esekubo-$5 something. Kodwa-ke lokhu engatholakali, kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo-ke i-US dollar labo-randi kakuncedanga lutho kuwesene situation, ngoba abantu lokho besupheka nje akula bungcono esibubonayo.
Kodwa simzile umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo Mnumzana John Manguta we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le iyebibhidliza umnotho welizwe. Kathesi sokuzalunga.
Singayizimithiyo, ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Lamhlanje ngifike ePlumtree ngigcwele kule moto ebotshiweyo, besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300. Imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga, ngoba bona uhulumende lokhu echaja ama-services akhe nge-US dollar. Iduty lokhu ibhadala nge-US dollar, ababanjwa i-VID lamapholisa ebhodi lokhu bebhadala nge-US dollar, lama-rate laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga. Lokho kukhwela lokhu ku-900 something i-US dollar, lokhu ku-50 something iranda, akulamehluko, akwehlanga lutho.